Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 20 kunhlangula 2023. Igama nguntungamili Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa enomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo, abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa esitalateni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale enomination court wona azahlala kusasa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-TCCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-TCCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene lama stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana labe church lama trade unions lezakhamizi ama residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesithiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu edebekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama-stakeholders basale ngaphandle. Into le sibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina bathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi, ezigabeni zabo bayabazi.
Kulabanye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo, kasisoze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence, hatshi bavunyelwe. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona, ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti umuphi umsebenzi ngabantu uthunyiwe. Bangayekeli ukuthuma sungathatha intonga ubalwise uthi kungalingantumanga. Sivela khatshana lomzabalazo. Sesihamba ngonyawo olutsha. Unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo. Thina asilamashefu silezi nceku. Ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe. Thina lapha sivikela ama candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile mhla noma nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba loZulu uZulu uyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthi experienced best teacher ungakhetha umuntu ongavele ebantwini uyafika ezihlalele ebe missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa.
Iyamsebenzi yokuhlazi ibona thina sayenza ama-primary elections ethu ngoMarch saqeda salungisa yonke into. Ngiyabonga elibusayo njalo ibandla elihlelekileyo bonke sokulungile sokufinyelela ukuthi ngilanga elangolwesithathu umilisi yokuqedisa yelinto vele siyazi into esiyenzayo njengoba siyibandla elakhulula iZimbabwe iqoqela izaphu nezane ezahlangana ngo-1987 ngoba iZANU-PF singabantu vele abakwaziyo esiyenzayo asibuphumputi lokhu so hhayi thina sothumele ilanga kuphela konke sokuvuthiwe
Isesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma primaries uthole abantu ababili sebe ebhalisele ukuncitisa ku constituency inye bengabe bandla elifanayo asisoze sibone yini kusenzakala kuzana PF lokho
Lobo kuzanibezi liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngisitsho ama-primary sawenza ngoMarch okuthi ngiseluna ngoba umuntu obengasuthisekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale kuzanu-PF into engenzakala yikuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasuthisekanga abe sefuna ukuzimela eyiloko kuthiwa ngesingisi yi-independent candidate Thina silakolokwana ngoba ungavele uzimele suyi-independent candidate. Yithi i-constitution ihle ikutshele ukuthi hhayi usuzithotshile wena wedwa emhlabeni weZANU-PF. Asifani nalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngomkhokheli we-Triple C ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasuthisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-Triple C bengazimela bebe ngama-independent candidate. Thina asikwenzi lokwana. Lokwana yikho okutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga. Yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures. Akula political party engabe ukuhamba ingela structure. Ngonxa kule structure uyabe ukwazi ukuthi na i-reporting system yakho imikanje. Kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela. Yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates. Isikhathi eziningi. Thina kuba lele zamtefu asilako kunoko. Yinunu esingafuni lokuyibona.
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona lava bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bamkhungathi kona bazathela ithebetshele esishweni nasekulilela jeja bonke lobo yinto abantu asebevula amehlo bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee (tune) Lanxa abantu abanengi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna vathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa izimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju, kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asisakwazi ukuthi manje sithini. Sesicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayi izihlupha ngokuyela iningi. Uyavota akungcinuyekela kuphela. Kanti babuya sebefuna sibavotile. Sebefuna sikampeni. Sebekampena futhi sibavotile. Mina sendiniwe nje. Sengathi
ugogo uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asitshiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lo nyaka
ngivoteni umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo wokhikhi iwokhikhi yayisinika ukudla anti kuthiwa wathi angehlulwa uzakuya egangeni egangeni uyakulwa lobani anti usezakulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekela ngungutela basegqotshelwa amakhiwa amakhiwa ayesenzela konke bawaqotha
umnumzana people jabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo
ibandla lami ngeselivotela yilami lenaselagugayo izaphu hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiye mphethele abantu bayisikila but balukunyunyutha ngathi bakazwakali kahle into zayo kazicace khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyiye siyithembile esiphila ngayo
umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamathumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lo nyaka
hhayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimela ukuze ngathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbonana nani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho hhayi uvota zuzengekele zuzengekele noma ungaba lokunzima kuvota zuzengekele mina vele ngisifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ethi ngavula sikwazi ukusebenza
kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesibo sezomnotho elizweni umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
siluphume asisebenzi ngoba kuyale bhondi bathi bhondi abasalufuni no job no word so sifunani khonapho akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini sidubeka sinje amakhampani ethi avala asisebenzi azange sithiwe ama-benefit ethu kodwa mfanele amakhiwa athambane ecela imalini kungumkhabi so hate this attitude eyenzakalayo ezimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe
osakhulayo uqondani wata oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho
akazi ukuthi ngaze ngitshihle kwesikhathi ekumele khona bavike kube yinto eyi-one fane
ingavika abathi besakhula vele isasayethi vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi akungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo ikusasa lami ekuthi
abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe izimbabwe electoral commission uhlelo lwe-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-ward 6 omele bandla lezanu PF uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani
ya not quite sure on that one kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them ya bakhala shem abantu bakhala but then well akula nto abangayenza ngaze bakhale but okukhona ukuthi iprogram esiyenziwe iyakutshintsheka
ngolwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abazancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ezimbabwe ngoNcwabakazi lo nyaka ngimele studio 7 ngapha entabazinduna igama lami ngeza Jesus Banda
eleZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weUnited Nations. EleZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. Kodwa kulezi zalwane zeZimbabwe ezinengi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana o South Africa lamanye amanengi aphetsheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwota abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Iningi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Dola lethu alisasebenzisile ngamaphepha sibili, alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekuprizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu. Osokusenza ukuthi namakhastoma yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu, yasi-affecta kakhulu especially nxa sesithi siyohoda. Ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa sosayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi, hayi kukhanya vele sesidinda ndawonye kasisenama-profits esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke, okunjengembhida, amatamatisi lokunye.
Imali eningi itholakala phandle sibili, nothi kumantu abazisebenzayo emavendeni, kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sinezimoli phela, uyathi usuthi uyachayisa, uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni, uyahamba kothini ko-pick and pay kumbeni uye ko-spar, uthi ufike usathi uyachayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayizwa le malini mbijana malini 5 minutes 10 minutes kuke kubuzwa uyi-rate. Obusuthatha ngapha nxa usiyayo ngasithi council uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzozobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usithi uyibhajethile, asomali ongahlala usithi ulayo esikhwameni ngoba ihlala ingephephukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sibambe lathi amayusa kumbeni amaranzi, kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out, abavela kwamanye amazwe. But thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo, ama-7 bayitholayo yona le ntutshwane kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini bezithola emabhenki kumele kube yishayipha.
UNkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle, kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afreximbank e-Accra. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona kulomhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani bakusakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami nike libale ama recording please, ngiyalicela. Ngicela abasakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani, mthakazo omuhle linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloku belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi. Besukane namaqembu ezinyinhlanga ngoba bona ngeke bazobe bavotele. Abashone nabavotele ezinyinhlanga. Ake libuye bantwana bakamthakazi, likhumbule ekhaya, like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basakazi baba Studio 7, lani lonke balaleli lilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyazise iZANU sibili nami. Ngizi lokhu eqinisa ukuthi onkwa yona siqedile konke bhu isilindele ilanga levoti. Ngisebesikhiweni ngisho njalo seliqedile lonke du. Thina ngapha silaze emhlanganweni ngihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kubona iseli ukuthi abantu babhalise amaseli sasisesabele ukutshaywa. Sifuna ukuthi siphume kuvota sikulu. Ngobana bathi ngavele ungakho kuselwa khona siphume kumavota sikulu. Sesiphumile kumavota sikulu sesibona lakho esiqonda khona. Asisobantu bezanya sivotele izanya thina. Singaze siyeqedile kodwa lilabantu. Abantu alila bangena bengu-3 abama ovethi vele lasayile emhlanganweni yenu njengemakhala usizo lusizo lusizo vele yona isiteleyo dabula liyikwanisile lalutshwani kakhulu kula bantu urobhana kula bantu nabantu sibili siyoqedile. Yebo yebo, uqeda kwena sikuthonga seliwinile uthetha qedile ngoba lavele thonga lilihlakaniphile kodwa lilabantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo asiwavotele befuna abantu. Abantu lababona thi nasifuna isikhala phunisi asisavoteli uthabisa ukude besivotele ukuthi sifunani. Sivotela ukulamulela umntwana omzala ohawuliswa ejele ejilisa umkakhe ejilisa imbuli yakhe. Wona mina ngiwakusithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi isilo lokho elikwenza naZANU lizilula. Ngiyasibona ke sesifuna ukukhulula ukarivume losikhala. Usikhala abotshela ublessing wabulaya iZANU. Khona sisake sibone thina sesivotele isikhala la ukuthi baphume kuphela. Once sivotele ukuchamisa siyakwazi ukuzele hawu sikhala se-out. Vele sivotela khona lokhu ukuthi isikhala kaphume. Abafazi sonke basifazi, wonke umfazi wazalayo kuzala kunye. Asicabangeni isikhala ngasingena emabhokisini, sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Kuyanoma umfazi asezihawule kangaka.
Sibonga igama nguMoveli uNgwenya eDaluka. La ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona eDaluka nabahlali bonke bakaWard 19 khonapha elifani nezimabho lonke labalandeli bonke. Obhuti esayirik ishuma laphana eStrip Road labalandeli abohlelo ngiyalithanda thandile iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile sababahlonzi. Mina ngingu Robert Spanda Marketbes ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa. Kongazimbi, ngithi abakongazimbi bonke ekokwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ngazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikuCCC ngithi hayi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7 ya ngifuna ngihlale phezu kodwa ya mana kanti khona izweni lakithi Studio 7 ukuthi ngeke ngibuze ukuthi kanti lesibuzele kubona uBhilip Qhawule nabaJoseph Thuma laba bathi kubona kurayithi bathi kurayithi elizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungiswa yonke indawo basibalela nje indawo salapho kubona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhondi uma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kati ayithengi lutho nje uyithengela isinkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana nale into esizabe ukuyibalekela kube sokuthi namathuba omsebenzi awatholakali awatholakali amathuba omsebenzi bona uBhilip Qhawule nabaJoseph Thuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izifo zabo zi-right kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 angibonge kule ndawo
singelele emsakazweni sibonge kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi oJob Skhala basaboshwe namanje and abantu beZimbabwe bakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment ezanu PF ukuthi abafuni ukuthi kube le-opposition kahle kahle bafuna one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu oBhilip Qhawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama abazitshela bona enye 5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezela ukhetho beparty fleny 5 years so umbuzo omsekutheni bona oBhilip Qhawule ingane zabo zikuphi and bazimisele i-future yiphi yengane zabo ukuthi uma bengaphathi enye 5 years besebenzisa i-bond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngaphi ngoba vele akula makhampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise ngebhondi bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizuza lapha ezizofuna imali eyi-hard currency so bona i-RTGS yabo yona leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetroli bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sizokwathatha amaplazi kube lungu akukho ukudla namanje kuyahlutsheka iy'ngane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapasipoti zivaleka ziyadinga imisebenzi zima kwamanye amazwe iy'ngane zabo bona labo omalakhi inkomo labo Bhilip Qhawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befunisala beqilibezela ukhetho bebuse after i-5 years basho ukuthi lezo ezifeleyo ziswela amandla kuya kwamanye amazwe zobe zinjani ake bebe nonembeza kubantu abantu bezanu bekhulula ukhetho abantu bekhethe oluthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp lawe mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle ubudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa yikuncintisana lokungaboni ngaso linye okukhona phakathi kwamazwe omabili. UBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenzele nkokheli yakulelo lizwe egoqela umongameli Xi Jinping. Emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kweMelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikebhe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukugcizelele kwabeChina laba ukuthi iMelika ayisekeli ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Wanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven na asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguntungamilinkomo. Lichone kuhle.